abantu bebejabule kakhulu becabanga ukuthi kuza kuba lomahluko phakathi kukandoda okhona kathesi nobaba umgabe obesaziwa ngokuhlukumeza izizalwane zeZimbabwe kakhulu ikakhulu nxa sokugijimela esikhathini sokhetho. Silokudana kakhulu nxa kuyukuthi iripoti yonale ekhitshwayo umbiko nalokhu okhitshwa yiHeal Zimbabwe uqinisekile. Kodwa-ke nxa sesikukhangele ngelihlo lezepolitics besivele sikukhangelele ukuthi sizafika isikhathini esinjalo kukhona kusazokuba kubi ngoba amadoda wona laye wona asembusweni kwamanje abangeke bevume ukuthi bekhiphe umgabe ngekhulu bekhiphele umgabe ngekhulu embusweni ukuthi bezodliwa kuma-election bedliwa i-opposition. Lokho angeke kwenzeka. Ngikhona kusazokuba kubi fokankomo ngaphandle kokuthi i-SADC United Nations zingenele kuzakuba kubi kuleliyani lizwe.
Ngezinye indlela baba uMagonya uthi ukhetho oluzayo lolu yikudlala ngesikhathi.
Ukhetho oluzayo yikudlala ngesikhathi okokuqala. Okwesibili yikudlala ngemali. Okwesithathu yikudlala ngabantu ngoba angazi ukuthi ngubani ozitshela ukuthi yena ukhetho lolu olukhona oluzayo ngaluza kuba khona. Uhulumende okhona kathesi engadliwa uzaphuma. Umbuzo wokuqala okumele ukuthi abantu bezibuze wona yikuthi bonabo abantu abayibona namhlanje asebebiza ukhetho yibo abantu umgabe uthe edliwe ngo-2002 bani ukuthi umgabe achiwe umbuso wazodliwa umgabe kuma-election amabili alandelayo including yena leka-2013 bani ukuthi umgabe achiwe umbuso kambe namhlanje yisithi isiwula esizitshela ukuthi sona bengadliwa bazachiwa umbuso bewunika i-opposition. Akula nto enjalo fokankomo. Yikudlala ngemali, yikudlala ngesikhathi sabantu, njalo yikudlala langengqondo zabantu lokhu. Angiboni sibili mfowethu ukuthi eqinisweni amadoda lawa engadliwa ama-election bazanika umbuso emuntwini ozawina. Vele okokuqala, angikhona ukuthi kuzafika esikhathini sokuthi kuthiwe i-opposition iwinile. Ngoba i-election bazayirika. Amadoda la akasozithutha ukuthi benganikela ngempilo yabo besiyachaya ikhulu bechayela ikhulu ukuthi benike i-opposition umbuso. Angeke kwenzeka lokho. Yisithutha nje sizitshela ukuthi kwi-election ezayo i-opposition izawina umbuso.
Kudaba lokuhlonipha amalungelo oluntu lapha uyakubona yini ukuzimisela kuhulumende?
Into yokuqala Nkomo engenza ngithandabuze yile ikuthi abantu bona laba abayibona namhlanje abaphethe intambo akekho omunye umuntu ohlukuluze usapho lweZimbabwe lomthwalazo odlula bona abantu. Yibo abantu ababulela abantu izolo, yibo abantu abadalele ukugogeka kwabanye abantu izolo, yibo abantu abaqashisa abanye abantu izolo. Siyakwazi amadumba abantu abanye bebawadubha lapha babayodubha lapha. Khumbula amazipha ababulalayo bajikele yamthali ngale sekusokuthiwa ngabantu abafa ngesikhathi sempi, abantu abafa after independence befeza ezinkambeni khona. Yibo abantu bonaba ababulala abantu asebesembusweni manje. Angiboni mina mfokankomo ukuthi into le isazokwehla. Bangakwenza kungasafani lezolo kodwa ukukwenza bazakuqhubeka kuphela behlukuluza abantu. Amalungelo oluntu kangiwaboni ukuthi aza kuba khona ukhetho lonololuzayo lungedlula kumbe akhona kathesi ye sizwa kuthiwa kodwa-ke ayisikho esikukhangeleleyo elizweni elinjengeZimbabwe elilabantu abafunde kangaka. Ayisikho Nkomo lokhu esikukhangeleleyo. Kumele sibe ngcono kulamazwe wonke awe-Afrika thina ngoba likho ilizwe elilabantu abafunde ukudlula iZimbabwe e-Afrika.